ukukhangelelwe ukuba kuzafunakala imali efika phose amabhiliyoni amathathu eZimbabwe gold kumbe i-268 billion zig yokuqhuba inhlelo zonke zikahulumende ngo-2025. Imali le ifika phose amabhiliyoni ayisishiyagalolunye amadola emelika 7.7 US dollars. Ingatsha zikahulumende bezicele imali efika 700 billion zig, kodwa uhulumende wathi zingasenelisi ukuba nemali engako. Uncube uthe kukhangelelwe ukuba kuzakuna izulu ngemfanelo ngomnyaka ozayo okuza kwenza ukuthi umnotho uthuthuke okwedlula lonyaka othuthuke okuyisilinganiso sokubili ekhulwini 2% ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino esidale isomiso esesabekayo lonyaka.
The attainment of the projected 6% economic growth in 2025 will result in Zimbabwe being one of the fastest growing economies in the region next year.
Uthe kukhangelelwe njalo ukuba ukwenjiwa kwamatshe aligugu kuzathuthuka ngokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.6. Ukuphehlwa komlilo kagesi kuzathuthuka ngokwedlula kancane ithumi ekhulwini 10.6%, ukuthi njalo ezemitshini yakulezi nsuku kuzathuthuka ngokufika phose ithumi ekhulwini 9.9%. Uncube ubike ukuba konke lokhu kuzathuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wathi eleZimbabwe lizazama ngamandla onke ukukhanga abantu labosomabhizimusi ukuba basebenzise imali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izig.
Month on month, zig was still declined by -2.4% in May 2024, and average 0% in the second quarter of the year. We have a chart showing the inflation profile.
Uthe intengo yempahla ezijiyeneyo akayisakhuphuki nsuku zonke ngenxa yokusetshenziswa kwezig. Imali le eningi yebhajethi yalonyaka izanika uhlangothi lwezemfundo i-47 billion zig, ukuthi olwezokulima luzathola i-23 billion zig, olwezomvikela luzanikwa i-18 billion zig, njalo ezinye inhlangothi zizanikwa imali ezijiyeneyo.
Have had a positive impact as both the official and the parallel exchange rate have stabilized. In 2025, the zinc inflation is expected to remain stable.
Uthe kusiyafika umpandu yalonyaka isikwelede selizwe kumbe i-public debt bese sidlula kancane amabhiliyoni amakhulu amahlanu 524 billion zig. Loba kunjalo uthe kukhangelelwe ukuba eleZimbabwe lizathengisa impahla ethe xaxa ngomnyaka ozayo uma kuqhathaniswa nalo nyaka. Uncube uphinde wathi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathumezele ekhaya amabhiliyoni phose amabili amadola emelika kunyanga eziyisishiyagalombili kusukela ekuqaleni komnyaka. Uthe ilizwe lizazama ngamandla wonke ukudinga imali yelizwe, ngakho-ke sokuzaba lomthelo othethwe emalini yokubheja ezomdlalo. Uphinde wathi kuzakuba lomthelo zokudla okuthengisa izitolo ezipheka okuthiyeneyo. Ingcweti ebona ngezomnotho umnumzana Masimba kuchera akabona ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuka njengalokho okukhulunywa nguNcube.
Okufunakalayo yokuthi kube le-stability kwi-economy yeZimbabwe, kumele sibe le-beneficiation yama-products anjengama-minerals ethu.
Kodwa enye ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thedi Ncube osebenza ekholishini yeLupane State University uthi uvumelana lokuthilwe nguNcube.
I-budget statement ekhutshwe nguprofesa Mthuli Ncube itshengisa ukuthi kunenge okwenzakala eZimbabwe, kakhulukazi on the economic growth front. Ikhombisa ukuthi kule economic growth eZimbabwe.
I-budget yomnyaka ozayo izahlolisiswa lidale lephalamende esikhathini esifitshane esilandelayo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.